Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zilishumi lanhlanu kunhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza ikhono amanzi agcwala emgodini abantu bavalela phakathi into kutshengisa abantwana labo baningi namadesizwa okuthiwa yi-35 i-information esinayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100.
Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eGadoma ibe ingozi ephatha ilizwe i-national disaster.
Isicelo sika Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethe emthethendaba siyangena enkundleni mhla ka 22 kodwa kwamanje ukuthembisayo ukuthi i-state of national prosecuting authority sibevumele ukuthi asobantu abale ngozi ukuthi bengabaleka.
Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo somsolwa uCharles Thomas yena odinga ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kuwoza Friday lamhlanje silomcoli uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe elezihlangene Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezicatshangelwa ukuthi zigalule zafela emgodini wegolide ibe yingozi ephatha isizwe sonke i-national disaster ngesiNgisi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKadoma ngemva kokuba idamu eliseduzane lomgodi weSilver Moon ikhiphe amanzi kodwa kuze kube namuhla bekulokho kungakatholakali osindileyo kumbe isidumbu ngoba kusazanywa ukukhitshwa amanzi kulumgodi. Isinqumo se-National Disaster sitsho ukuthi imoli zababhubhileyo zizaphathiswa ngurhulumente ngemali engangenkulungwane eyodwa ngemoli inye. Umphathintambo karhulumente obona ngenhlalakahle kaZulu umnumzana July Moyo uthi kufunakala imali engangenkulungwane ezingamakhulu angamashumi amabili i-$200,000 ukukhupha amanzi lokuphathisa izimoli zabacatshangelwa ukuthi bafile. Umoyo uthi kulomunye njalo umgodi oduzane lowe-Silver Moon othiwa yi-Cricket Mine lakho okulabasakhulayo abane abacatshangelwa ukuthi bengaba begalulile. Uthi kuzathatha isikhathi ukudinga izidumbu kulumgodi ngoba utshona kakhulu. Umoyo uthi abangaphathisa ngemali bamukelekile. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe umnumzana Ndodana Sithole obelungiselela ukungena emgodini weSilver Moon Mine namuhla.
Yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza ikhono amanzi agcwala emgodini abantu bavalela phakathi into kutshengisa abantwana labo baningi namadesizwa okuthiwa yi-35 information esinayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100
ebantwini bona laba akula ngitsho lo yedwa owayeneliswa ukuthi akhitshwe
akula ngitsho yedwa ngoba kathesi abakwenzayo ukuthi bazama ukuthi bepompe amanzi bacele emishina kubo e-ezimplas ngalokuthi bencedise ngamakompresa amakhulu ukuthi bepompe amanzi ephumese yikuthi bekhayise kulokhuza namanzi akhona lokhu engezelela njengomizulu lapho ngalokhu eyisina so kukhanya
sezwa abanye befanisela ukubana uhulumende waphuza ukuthi aphathise ukuthi nga waphangisa wayenelisa ukuthi akhiphe abantu kuliqiniso yini lo
ya ngithi kuliqiniso kumba siliqiniso ngoba ngakhangela imigodi yethu leyi iyabe imigodi enye eyashiywa kudala kube sokubuya amakorokozi abe ngena phakathi lawo khonapho kodwa isikhathi esiningeke kula bakhulu khonaphoabakhulu abavela kuhulumende ababe bekhona yikho ubona iy'ndaba zakhona ziphuma inhambi iphuma incane kodwa sinyasiza ukuthi inhambi injani iningi so babezama ukuthi ezinye izinto zingaphangisi ukwazakala yikho kunye okwagcina engekubanje ukuthi ukuphuze kunceda wabantu
sikhuluma nje zikhona yini izihlobo zalabo abacatshangela ukuthi baphakathi ezikhona phandle komgodi
ya zikhona
umnumzana Ndodana Sithole ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 ese Battlefields duzane leKaloma. Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo esikhwezwe ngumsolwa umnumzana Charles Thomas esokuthi akhululwe njalo athonisiswe evela ekhaya kucala aletheswayo elokubulala ipolisa.
Igqweta lenkampani emathonsi Ncube Law Chamber elimele uThomas oleminyaka engamashumi amahlanu lane 54 yokuzalwa oyisakamuzi semzini weNjube kobulawayo lo Bernard Sibanda oleminyaka elishumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula kobulawayo njalo. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebethole impendulo esuka eNational Prosecuting Authority isebenzelana lomthethandaba waphezulu oweHigh Court of Zimbabwe kobulawayo ukuba uhulumende usengahlulela isicelo sokuthi uThomas yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail kusalindwe ukubana icala lakhe lithoniswe.
No isicelo sika Charles Thomas lomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethwe emthethendaba siyangena enkundleni mhla ka 22 before Justice Moyo kodwa kwamanje ukuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sibevumele ukuthi asobantu abale ngozi ukuthi bengabaleka icala lingakangena.
Izembatho zezibotshwa sezahanjiswa ukuyahlolwa emthethondaba ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukatholakali abafakazi uqobo ababona ngawabo amehlo ipolisa libulawa ngababili laba. Iningi labantu ababotshiweyo ngesikhathi sokutshengisela ngokungayingi emsebenzini okwenzakale emavikini amathathu edluleyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. UThomas Losibanda bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokukhalala umsebenzi ngokungayi emsebenzini emzini weNjube kobulawayo bahlasele ngamatshe umufi obelipholisa u-Exon Mawone walimala kakubi wathwalelwa esibhedlele se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Boom. Umongameli Emmerson Mnangagwa sephindile njalo wathi uzimisele ukwenza inkulumo ezingaxazulula inkinga ezibhixe ilizwe. Kodwa akucaci ukuthi uzimisele na ukuzehlisa avumelane lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, yena owafaka imigoqo athi kumele uMnangagwa ayilandele andubana kukhunyiswane umlotha. UChris Kande uyalandisa.
UMnangagwa utshele abamela amanye amazwe eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kaMnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukwenzela ukuthi uMnangagwa esolve i-problem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube lengqubekela phambili kweze-economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube nama-talks, but akula muntu ongani akwazi injongo yokuthi kube nama-talks kuyini. Kuyini abakugangeleleyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufanani no-2008 lapho-ke izane yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Wakathi esizanile 2/3 majority parliament, so bayabusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwa-achieva.
Kumaviki amabili adluleyo uMnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi uMnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi uMnangagwa vele u-serious nxa ekhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi ujayele nje into zama-hide and seek lezi ukuba eloku eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiatwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 1987. Ama-talks angangathatha 24 months ukhulula into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi uMnangagwa is using the same script, because uthi yena wawuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengu-president. You know, so by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola ilegitimacy leyana angadecide ukuthi ezisukele ezihambele. So amboni ukuthi ulayo sibili ntshukuthi ukuthi kubele lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kuMnangagwa kodwa kumnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Ukusobala engikwaziyo mina okwakhulunywa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa, njalo engumongameli wephathi yelizane PF, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone lathi maphephandabeni futhi ehlangana namadiplomati wavele kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ubana yena izame zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngabe abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke uduko nangu-ke lungapha kulaba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ukubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala ngokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume, yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlala ngikhuluma ukubana obonakeleyo ngomlomo kuphinde ulunje ngawo umlomo. Manje ungakela ulungisa ngomlomo, okusalayo kazona usukulungisa ngogodo. Manje ungakulungisa ngogodo, omunye usala eselimile, omunye njalo akwazi noma ukubana adlule kulowo mhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMnangagwa nguye obonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni ayingasiyo ekuqaliseni wayengathi ungumuntu ongesikhiwa ole-advantage, kodwa kwakhathesi inkinga eziqondane lemzimba wo umunotho indlela abamba ngayo abantu ilungelo labantu kusho kukhulunywa leyathi lase-America lase-Britain ukuthi hatshi into azilungisiswe. Ngibona ngathi mina kungaba le nkulumo kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe ziqondiswa ngumnankagwe, zinkulumo eziyabe ziqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama nguChris Gande.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela imizamo yokuletha inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Kambe izaphumelela na imizamo? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe namafitshane. Umongameli weNigeria umnumzana Muhammadu Buhari ulokhu elwisa ukuba aqhubeke esembusweni lanxa elokuphikiswa okukhulu ngebandla eliphikisayo. Umnumzana Atiku Abubakar bobabili batholakala bekhankasa kanzima kukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki. Kula masocha angamashumi amane lanye abulawe ekudubukeni kwebomba ebelithiywe emoteni ezithwele kudwendwe lwezimota zebutho ebezithwele izikhali kwele India esigabeni seKashmir. Lesi sehlakalo sikhwezele ukufuthelana phakathi kwele India lele Pakistan, lona eletheswa umlando wokugcina amalwa ecatsha ngele India. Umlobi Olivia Mahwaya Spanda usethule ugwalo olukhumbuza abeZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baza kuba yisizalwane zalelo lizwe baze baye kufa kungakhathalekile ukuthi sebethethe ubuzwe balawo mazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Olivia Mahwaya Spanda utwejulwe yingwe eGwangwabedzi eFilabusi ngo-1979. Wafunda eprimary school yakhe eSt Matthews, waya kwenza isecondary eChazi. Ngasenelisanga ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda uform 4. Loba kunjalo usebhale ingwalo ezimbili oluthi ukuzala lalolu olwamanje oluthi ubuzwe abuthengwa. UMahwaya uthi ukubhala ngolimi lwakho ngesiko lakho langobuntu bakho akudingi izikhwica mfundo.
Ngathi nje ukubhala kusegazini lami, ngakuthanda ukubhala ngaqala ngisafunda esikolo. Ngicabanga ukuthi ukubhala ukuzikholwa wena ukuzethemba ukuthi lento ngingayenza asonto engathi khonkhona engavela ngokuthi uhambe mebuze kube labo master's degrees.
Phansi kwesihloko salolu gwalo esithi ubuzwe abuthengwa uthi usungaya eNgilandi utshintshe ube njengabo, ungena emelika lawe ube ngwakhona, kumbe ubhace egoli lawe ukuthiwe uyinjivana, kodwa akutshintshi ukuthi udabuka ejotsholo omnyango bambile.
Kwalo lwami lumayelana ngathi lo muntu owasuka eZimbabwe esiza eSouth Africa ukuthi azodinga amadlelo aluhlaza. So lukhuluma ngempilo ahlangana layo eqala ukungena kwaze kwafika esikhathini sokuthi abuye lemuva esehlulekile ukuphila ngobunzima ahlangana la.
Kanti ke utugwalo lwakhe luyakuveza ukuthi ulimi lwesiNdebele akalufundanga esikolo kodwa ulumunye ebeleni likanina.
Ngisebenzise ulimi lwesiNdebele esikhwabithekayo esimnandi olunonileyo nje ukuthi umuntu uma elufunda angeke alubeke phansi. Indlela ebengilucecisa ngakhona ulimi lwami.
Uthi ke sinye isizathu esenza afise ukuthi lolugwalo lufinyelele ezikolweni kuma library nasemuntwini wonke eZimbabwe.
Ngikhangelele ukuthi babone isimo nxa sisithi sise ezizweni sicatshile. Babe sazi isimo esihlangana lazo. Lezi nto ezindle lezimbi esihlangana lazo ngoba ngicabanga ukuthi ngibe yilizwi labaningi.
Kanti ke akavumelani lalabo abacabanga ukuthi indawo yezingwalo isithethwe zinhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet.
Kusadingeka ukuthi bazifunde izingwalo, bazilondoloze. I-technology iya ilokhu isiyaphambili. Kodwa izingwalo mazibhaliwe ziyabe ziloku zibekwe zikhona ngoba namanje ezabhalwa ngabobani balabobani lokhu sizithola zikhona.
Uthike iphupho lakhe likhulu yikuloba izingwalo eziningi ezinye aziguqule ezigcine zitholakala kubo mabona kude. Abafuna ukuthintana laye ngalezi zingwalo zakhe uthi baxhumane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Olivia Makhwaya Sibanda. Melestudio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Hello, what's up Friday? Lamhlanje silomhlabeleli werumba uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene super sound zivephete idlalati labo elicha. Lidlala telika mabuza elesivili njalo lilesihloko esithi awuvele sobala. Umhlabeleli wethu leidlalate lakhe lakuqala ngo-2017 kwathi kunyanga ezimbalwa ezedluleyo walandela ngaleli elilengoma eziyisithupha. Le ngethi emtshadweni. Ingubani kahle kahle linsizwa
ekhaya mnambe yakobhango mbeya eplumtree kobhango esigabeni semakwako ilapha engizala khona umfule nginathawo nathi smuku ilapha ekuzala khona uGRK Mabuza enhlane supersound ilapha engizala khona kobhango esigabeni semakwako eplumtree.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi liyathanda odokotela kanye lethi bachayeli. Alithola ngapi dlalade lakho abalifunayo?
Balithola eJohannesburg, eSouth Africa, ekhaya likabikhona. Amanamba awakhela la amanamba yoba abangathinta laba bantu belitholekiwe. 071-088-4024 and then 076-222-3111. Bangafonela amanamba. Walithola idlalada likaGRK Mabuza nesihlanje super sound emadlalada amathola la kulizwe nombolo. Ngiyabonga.
Ubajiyela wapha amazwi abalandeli Mabuza?
Abalandeli engawashela khona ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi bethenge ama-original CD konje sikwazi siqhubekele phambili siwenzele imisebenzi emihle. Angikhethe imiculo ukuthi umculo kodwa bethenge kube yi-original CD ukuthi abaculi bekwazi njani bebeqhubeke kusasebenzele izinto ezinhle. Ngiyacela kakhulu balandeli bethu, siyazithanda kakhulu, ngiyathanda kakhulu, ngithanda thandini. Ngicela impela lithenge ama-original CD kwenzele ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle silenzele wona. Ngizibongela mina GRK Mabuza ufakazi kutshoni Mabuza ukuzindlela ekhaya nemalandeli ngalandela ndela sifone yimi lo longithesa.
Lapha nje vele uhleliwe.
ke enkundleni uGRK Mabuza ngale ethi mama wami
yawucabanga ndoda kokuyo mamami lapho khona lala ngothula lala ngoxolo lokhu uNkulunkulu wathathela nesawuthanga siyakhumbula
Mabuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds behlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwalamhlanje bebeku Woza Friday. Yatshaya iKatari lapho yezwa nganu yatsha. Siziphetheke ngokukhangela besihamba phambili. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe yingozi ephatha ilizwe lonke iNational Disaster. Gwane Lemthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukanduna bafubhati.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.